Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, uDokotela Nasisiya Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala, kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two,
abancane labadala bayathatha izidakamizwa begcine belingeka besiya emacansini, okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatranyati uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, i-National AIDS Council iyaphatheka ngendaba yama-drugs, ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basaze bebe lempila kahle, ngenxa yokuthi kuzabayenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV. Kulaba abanatha amaphilisi, nxa umuntu severise kuma-drugs asaze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle.
Olwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo, umnumzana Effort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima okukhulu ngoba ukuthathwa kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni, okugcina njalo kudala okunye okunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kunelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ngekusasa yabo.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingelamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engelangculazo ngokwazi kwami, kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo sebanjwe ingculaza, okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa-ke uzidingele umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path, ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni, i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.